Loko kumangalisa abaningi akade sebethuswe isinqumo esithethwe ngabajujisi izolo lapho akade sebebonakale bengaphikisi ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail. Abajujisi ekuthonisweni kukaRushaya ngumnumzana Karutso Ziyaduma encediswa nguCharles Mchemwa. Ekhuluma lentatheli izindaba emthethwandaba kamantshi weHarare, igqwetha likaRushaya umnumzana Charles Zwete uveze ukuba umantshi uza kubha isinqumo sakhe sokuba uza kwamukela isicelo sokumdolisa imvumo yokuhlawula ibheyili loba hatshi ngolwesihlanu.
We charged court today later on. The state indicated that it was withdrawing its concession that it had made in respect of our application for bail.
Siqale ukungena emthethwandaba lamhla ekuseni uhulumende ositshele ukuba useguqule isicelo asenze izolo mayelana lesicelo sethu esebheyili.
Uqhubeke esithi bathemba ukuba uRushaya uzaphiwa imvumo yokuba athoniswe esuka ngekhaya.
It indicated that it had withdrawn on the basis of other facts that it put before the court. And we opposed the application to withdraw the concession to bail. And the magistrate has reserved his ruling and he will be giving his ruling on Friday on that aspect.
Uhulumende usitshele ukuba uguqule lolu daba ngenxa yezizathu azifake phambi kwedale. Siphikisane lakho lokho kodwa umantshi uthi uzasitshela isinqumo sakhe ngolwesihlanu.
UZwete uphikise ukuguqulwa kwesinqumo sayizolo esithi udaba olufanayo ngomnyaka ka-2017 uhulumende wapha omunye umuntu imvumo yokuhlawula ibheyili kungela sizathu sokumupha luba ukuthi ancitshelweni. Kodwa umnumzana Ziyaduma utshele edale ukuba uhulumende ugcine ecabanga kabili wabona kufanele ukuba uRushaya ancitshe leyo mvumo ngoba kungumlando kahulumende hatshi omunye umuntu ukuba umuntu aphiwe ibheyili loba hatshi. Uqhubeke esithi isizathu sakhe sokuthi ancitshe leyo mvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya esithi uRushaya ngomunye wamasela atshontshela ilizwe esithi indlela abefuna ukuphuma legolide ngayo iyethusa. Umthethwandaba utshele ukuba uRushaya wathatha imizuzu emine kuphela ukuba akhangelisise ukuba uthweleni ngesikhathi esenkundleni yendizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Izolo isinqumo sabajujisi esokuba bengaphikisi isicelo sakhe sebheyili sitshiya abaningi sebebambekwanga phansi besithi siveza sobala ukuba usebenza labantu abakhulu kuhulumende. URushaya ubotshwe enkundleni yeRobert Mugabe International Airport ngemva kokufunyanwa elesi sindo samakhilogramu ayisithupha selitshe eliligugu legolide. Nxa engafunyanwa ele cala ulakho ukugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu esejele epika. Kusenjalo umantshi labahluleli bemadala emthethwandaba balobe incwadi kumongameli Emmerson Mnangagwa besola umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba besithi uphazamisa umsebenzi wabo. Encwadini le abayithumele kumongameli bathi umsebenzi wabo sebenza besevalweni ngoba besesaba ukuxotshwa imsebenzi nguMalaba. Lokhu kuza ngesikhathi ababandla aphikisayo besethisa uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ukuba baphazamisa umsebenzi wemithethwandaba. Ekhuluma edale ePhalamende, umphathintambo ogatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthekala lwazi ngencwadi elotshwe ngabomantshi labahluleli laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.